ikhathi yavumela ukuthi khona siregister sonke ku-SEC. Kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdraw. So waluza-ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe ayi-withdraw ifomu yakhe lena ayifake e-SEC. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga-ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi. Yasimxotshe ephathini, kaseyililunga lephathi. Lo mesemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuze ngephathi yethu. Kodwa kukhona ukuthi akaza awine. Iphathi ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kwephathi yakhe. Kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu, angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yani okwenzakala ukuze kunqobe uMnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abephathi yethu. Kabakho ngoba nxa bengabe iparty yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini.
Kuyini okulethayo okutsha ebantwini be-Country Park?
Abantu bayatsho ukuthi bona i-MDC Alliance is the way to go. So abakukhangeleleyo ukuthi kulezinto ezazisalele endleleni abafuna ukuthi siziphendile. So yikho bethe hayi kuyena kuyeqedisa okwakusalele endleleni.
For example, sile mgwaqo kade ufanele ukuthi ugrade ufake ithara le-bhajethi yakho naye yayisiyenziwe abakhona kodwa kwakathe sisokuthulisile naloku lakufule okunye sasikuvumelene lo-contractor ukuthi abantu bonke kabafakelwe amanzi ezindlu sebebhadala befakelwe. Izakhamuzi zithi ukwenela ukuphuma kwami abazange babuye bakuthola lokho. Izinto ezazivele sizivumelene ukuthi kakufakelwe wonke muntu amanzi endlini, abantu babe sebebhadala sebefakelwa amanzi. Kule mali eyayibuyile eyayikwana 6,000 houses okuthiwa kufanele ukuthi khona inikwe bona bala abantu abangela connectwa abantu abangu-6,000 sasesithi ngcono bayishiyele izindlu zonke. Konke khonokho yezinto esezinyamalala ezingazakaliyo ukuthi sezingalungisiswa ngubani. So abazali abaningi sebebuyile bathi hayi kungcono ubuyele ngoba into yethu sicatha nxa sifika emahofisini sikhuluma ngakho. Bakhanya vele ngabantu abangasazi lutho nalazange vele beukhulume ngendaba yakho.
Sibonile njalo le bandla lezanu PF likhankasa ngempelansonto njalo kubikwa kuthiwa ubeletha ukudla. Likubonile yini lokho njalo kuyalikhathaza yini?
UKembomo wathi simzwile ukuthi ukhona sibili uwile e-Country Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazozifika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana engari kayisalani kudlela kwade khona hayi i-project ye-government. Kodwa-ke thina hhayi asiyesabi zanupiyeu esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga